Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 Nhlolanja 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PFCT umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani ayenxusa abantu ayelotshwe ukuthi uza kuba khona.
Ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblem yaba khona i-transport njalo yokuthwala abantu ababevela kwezinye indawo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla, hathi ngenye inkokheli. Kambe kungakusitshoni lokhu?
Esikukholwayo yikuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu, alufana uNkosazana Dube engavunyelwa ukuthi abe lilungu.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa.
Kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni komfana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansile lisenzakala.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani alumbuthano ayelotshwe ukuthi uza kuba khona. Abanye bathi lumbuthano oyenzelwe eChefunye Business Center eTsholotsho ngomgqibelo ube labantu abalutshwana kakhulu okubangele ukuthi umongameli Mnangagwa engayi. Kodwa umnumzana Gawule uthi uMnangagwa ubevele engelahlelo lokuya khonale.
Kwakuvele kubuya umseleli kamongameli uMohadi uyewayebuya, kwakungabuya umongameli ngamanga la ukuthi wakubuya uprezidenti, kwakubuya uvice president, kwakuyilayihleli ukuthi uvice president uyobuya. Kodwa abantu abantu bezikhulumele kwabo nje okwabo kungayisiko. Engakutsho Gande ukuthi mina ngisafinyelelanga uyafika khona, yeze angiye emfeni angisuke ngathi akusanga ayafika ebekhilizi ngale hamba ngemva. So kwanje ukuthi abantu bangahamba lanxa nje kungayisiko ukuthi abantu ukuthi kwakumele ukuthi kube labantu abavela kumawadi wonke khona ngalezigabeni kubeyihliza kulowo mhlangano wechefuni nje wawuyirani eyayizaadreswa ngu-vice president. Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblem yaba khona i-transport njalo yokuthwala abantu ababevela kwezinye indawo esiya khona ngale emhlanganweni lowo. Yikho engikuzwayo.
Kodwa amabhakani esawabonayo ayelotshwe ukubana umongameli uyabe ekhona, kwakuvele kuphanjanisiwe yini kumabhakane la?
Amabhakane lana uyazi ngakusenziwa amarani la, amabhakane la uyafakanekisa umfanekiso kamongameli. Umfanekiso kamongameli yiyo osetshenziswayo, ngitsho labo regalia yethu umfanekiso kamongameli yiyo osetshenziswayo. Ngitsho ngakusenziwa irani umfanekiso kamongameli yiyo osetshenziswayo. Lanxa yini umongameli yasoze ungayisho ukuthi umongameli nguye ezabeza bakhona kulowo mhlangano. Umhlanganweni umongameli yiyo Paulo mhlangano yiyo okusetshenziswayo nxa ku-advertise amarani lento ezinjengazelezo.
Manje yena uzabuya yini eTsholotsho umongameli kunsukwana kumbe ezisezizelelezo ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections?
Kuvele kuhleliwe khonoko ukuthi umongameli afinyelele kuzozozi indawo lezi akafini ukhetho lungakafiki kuthi ukuthi umongameli uzafika province zana lawo lapho kuzaba lama-by-elections.
Kodwa wena umkhankaso uhamba njani nxa ukhangele wena?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle Gande, akade ungalanto ente engiyibonayo njalo kulokuthula njalo umkhankaso lo uhamba kuhle Gande. Kade singakaboni nje okunye okuphazamisa imisebenzi yabanye. Ngibona nje bonke abantu abazikhankaselayo bazikhankasela nje bekhululekile kungela lakho kunye okwesikuzwayo kwezinye indawo.
Umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabalandeli bebandla, hathi ngenye inkokheli. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wadiliza ingatsha zebandla lonke ezivalisa abasekeli bakhe umnumzana Watchman Ncube endayibithi lonkosazana Linet Karen Gore. Lokhu bathi kwenzelwa ukuthi inkokheli yonke naphandle kwale uChamisa ikhethwe ngabantu. Bathi njalo lokhu kuzakwenza ukuthi inkokheli ibe ngedotho. Unkosazana Thokozani Kude obe wafanisela ukuthi ufuna ukusebenzelana lebandla le-CCC engakhethwa na ngabalandeli baleli bandla. Isizwe ingxoxo esiqhube losakhulayo waleli bandla umnumzana Decent Collins Bajila.
Okokuqala ukuthi ama-individual votes lapho sithi kuvota umuntu munye ngamunye, i-opposition yala ilokhu ikhula, njalo le-ruling party layo iyakhula nxa sikhangele ukuthiwa ngama-individual votes. Kodwa sisuka sibe le-problem ma sesikhangela i-percent ukuthi nxa siqathanisa ukuthi ubani ukhula okungakanani ukhule ngesibanga esingakanani nxa simqathanisa lomunye. Yikho khona lapho esile problem khona. Kodwa hhayi abantu baqhubeka inani labo likhula kanjalo. Inani eliyala lilokhu lisehla lisiya phambili ngelabantu abangaphandle kwengingakuthi yi-big two, abangaphandle kwe-big two inamba yakhona iyala ilokhu isehla. Kuma-opposition, ku-opposition enkulu le-ruling party inamba zilokhu zikhwela. Kodwa ruling party ikhanya sengathi ikhula masithi ikhule masinyane ikakhulu ngo-2018 ukwedlula i-opposition.
Kungabe kubangelwa ikungabambani na kwamabandla aphikisayo?
Ukungabambani kwamabandla aphikisayo kungenye zezinto ezibangela khona lokho ukuthi sila abanye abantu abasekela amabandla aphikisayo abasuka benakani ukuthi ungangcono bengayi kuyavota nxa kuyukuthi akubanjanwanga. Ngezinye zezizathu ezenza ukuthi inani liqhubeke isivange liphula ngaso asikho as fast as i-ruling party ephula ngayo laloba nje sikhula. Ukungabambani ngokunye kwalezo nto esingathi sidala ukuthi inani libe lapho elikhona.
Kodwa nxa sikhangela abantu abaya embuthanweni webandla lenu, kungani sebesiba baningi kumbe balokhu befana leminyaka edluleyo na?
Kuliqiniso selokhu kuqale indaba yokuthi upresident esinaye khathesi uNelson Chamisa asukume le ndlela ayenza ngayo esethekelela izigaba, esethekelela iziqinti, ekhulumisana labantu kwezinye izikhathi bengekho emhlanganweni ehleliweyo ukuthi uyavela nje akhulumisane labantu adlule. Lokhu sokudale ukuthi abantu basukume ngobuningi, bazizwe belohlonzi, bazizwe bejabulela kakhulu ukusukuma baye embuthanweni yethu, bayehlanganyela lemihlanganiso yethu okwedlula lokho esasiyeda kubona ngaphambilini. Indlela ubaba uChamisa ayenza ngayo ikwabithisa abantu abaningi, njalo indlela akhuluma ngayo yenza ukuthi labantu abanye ababekade bengasukumanga baqale ukusukuma khathesi.
Manje nxa sikhangela udaba lukaNkosazana Thokozani Kube okuthiwa khona abantu bathi abafuni ukuthi abuye ebandleni, kodwa ke kukhanya inombolo wayelazo i-45,000 ukuthi engabuya lazo kungawenza umehluko na?
Akwaziwa ukuthi yini uzala nkomoni. Okuqakathekileyo yukuthi upresident uChamisa uthi yena lapha sisungula uhambo olutsha, inzondo lentandano ebekade silayo ngamuva ayingeni ehambweni olutsha esawuhamba ngalo. Bangabe bekhona abanye abathi bayamthanda uNkosazana Kube ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha? Bengabe bekhona abanye abathi abamthandi ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha? Kodwa okuqakathekileyo yukuthi upresident uthi iqualification yokuthi umuntu abe phakathi kwalolu hambo ukuthi abe yi-citizen yaleli lizwe. Kusasekuningi esithi nasi kukhangele sithi kusazolungiswa mayelana ngohambo lolu esingena kile. Esikukholwayo yukuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu aluvana unkosazana Zuma engavunyelwa ukuthi abe lilungu. Akhona njalo abanye abazajabula kakhulu ukuthi abantu sebebambene nga unkosazana Zuma esebelilunga. Esiza kubona sesisiyafika okhethweni yikuthi abaningi yibaphi abacashulwa ngunkosazana Zuma kumbe abathabela ukubambana kwabantu. Kodwa indaba yokuthi abantu kababambane, abantu kabayekele inzondo akade benayo singakafiki lapho esesibona khathesi, abantu kabayekele ukulwa ngezikhundla, kodwa bekhangele ukuthi lapha siyakha kakutsha. U-president useyibeke yacaca, kunye nezikhulumeli zebandla ziyibeka icace lapho ezikhuluma khona. So sikhangele ukuthi indaba kankosazana Zuma izabanjwa, isiketho sayo sizasibona ekugcineni. Kodwa kwakathesi sonke esingekho ebukhokhelini ngingathi asazi ukuthi yozala nkomo.
UMnumzana Distance College Majila ngosakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulabantu ababanjwe imikhuhlane etshiyeneyo eyecansini abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,752 ngomnyaka ophelileyo edolobheni lakoBulawayo. Leli dolobho lithiwa yilo elikhokhelayo elizweni jikelele ngegciwane le-HIV. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mokwele.
Siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi, inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo asinko abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaza liyakhwela koBulawayo. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu lezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe icansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe ziqini.
Kuyini okungakubangela lokhu ukuthi kube le nani elingaka?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga. Yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelene kungavunyelwa ukuya ngaphi. Siyakhanya ukuthi icansi ile lisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, okutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisizwa linani labantu abale mkhuhlane ethindana ngokwecansini layikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imkhuhlane ethindana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa ukuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa yikuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqhetsha bonke abantu ethawni, bekufika lesi khathi lapho ongavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe. Kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibili, hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
UMnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu lwe-internet ele-Newsrock lithi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isilobele umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera incwadi ikhalaza ngomumo welizwe leZimbabwe ethi awumanga kahle. Umnumzana Lazarus Chakwera umongameli wele Malawi nguye umgcinisihlalo we-SADC. Umsasazo we-ZBC uthi ugatsha lwezomkhathi soluqalile njalo ukuhlanyela amayezi ngendizamtshina ukukhangelelwe ukuthuthukisa amathuba okuthi izulu line ngoba sokome kakhulu elizweni jikelele. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngitshona njani abantu bakithi, tshona njani basakaza abahle abalalela abahle. Nami ngidingivilisa ukuphawula odaba lo lesiluzwayo lokuthi kuhlaselwe emzini katenta iPT Harare. Sithi kuyacaca bafowethu ukuthi impela iZimbabwe ukuziphuma ezandleni zezandla kusabe siphilelwe ngabantu abaningi, kuzabe kufe abantu abaningi sure. And uma uyabheka iSouthern Africa iyayimbambatha indaba yezandla, iyayimbambatha vele abakhulumi la ngayo nje babona njengale nto engekho ngoba iZimbabwe PF abantu asayifuni, sesifed up ngeZimbabwe PF kodwa abantu sebefela khona ukuthi yini indaba bengasayifuthi. UNkulunkulu kangenelele even noma ubabela nje abakhomenti khona pho kostudio 7 kusobala laba bezalo sebesazi vele ukuthi abasafuneki, abakhuzane nje abantu bezalo ukuthi asiyekeleli ukulala abantu beyekele umbuso bavusile 40 years bayihluleka. Kodwa sesibona laba video lapha ababhizi balungisa imigwaqo begqoka impahla zezandla kwake kwayenzakala kuliphi lizwe ukuthi abantu abasebenza kubantu isipala balungisa imigwaqo basebenza begqoka imifanekiso yeqembu. Hayi bahlulekile bafowethu, njengaba belecelele beyekele ukubulala abantu benikeze ufana uJahangi utshabisa kangena ufana sizabe sibone mhlawumbe kayenza ngcono. Yabona
salibonani lonke kwistudio 7 okhulumayo uMike Swanda ovela eNyamendlovu elinyelela lonke bahlakazi. Kodwa mina ngikubona kuqondile ukuthi abantu bakithi asifakeni abantu bakithi esindebele labo benge uChamisa ukhanya ulandele ukuhlala isitulo kakhulu. So asomuntu ongaretire and ngiyambona ukuthi umncane kangakanani, naye ngabusa esale njengomgazi uJoto Zimbabwe babe umoshakele ukwedlula kusaphethe umgazi. Ukuthi sifake abaholi abakhulileyo njengabosibani lizwe kungcono, asozahamba isikhathi eside endendlela ophawula ngayo izwisisa ngumhlaba wonke. That's why libona nje bonke sebelandela ifake izikhiphe eziyelo, kutho ukuthi ukufaka bonke izikhiphe eziyelo bazwisisa into ekhulunywa ngosibani lizwe. Because ama-colors maningi ababagobheke ikhala, mina ngumlandeli wezapho vele. But asikenisifake nam iNdebele, ngisifake omunye umhlobo ongasoshona, ngimkhalanga kumbe umchangana kumbe umntunga. Please forget about amashona kuphela, ilizandela ngamashona kuphela. Futhi isizwe silomlando kwi-history ngamaNdebele, so asibafakeni njengomlando wabo. Kodwa sizobe thatha isikhathi eside bazotshintshana tshintshana, hayi lokho esikubona ishona eliyabusa 40 years esikhonile ngayo la. Isixolele bakithi, asibabandlululi, singazibandlulula ngokwenza kwabo kubi.
Sanibonani e-Studio 7, nivuka njani nabalaleli e-Studio 7? Ngicela ukuthi udlulise umlayezelo wami lo kubantu abasapota uChamisa ukuthi hayi badlala ngesikhathi. Lonke elisapota i-CCC lidlala amadobhe, akula zane engavuma ukukhokhelwa ukuthi izwe likhokhelwe nguChamisa. Izane ingavuma ukuthi izwe alikhokhelwe ngusibangelizwe mhlawumbe lakhona, kodwa kungaba nzimanyana, kodwa ingavuma kusibangelizwe izaphu zani uChamisa i-CCC. Yazi abantu abasapota uChamisa kahle basadlala kahle kuseboreni, akula noma yena engawina kodwa ngeke bavume izano, ngeke izivume ukuthi uChamisa uwinile. So abasapota uChamisa, eyi lisadlala madoda, labo sisi, labo mama, labo gogo lisadlala umdlalo lingawazi lokuthi uzophela nini. Supportanini mhlawumbe izaphu kubantu bakithi esindebeleni uma lifuna ilizwe. Mina ngizoqala ukuthi ngiqala ukuvota mhlazana umqondisi wangena ekhethweni, ikho lapho engizoqala khona ukungena ngiyovota ngivotele umqondisi. Namanje uma kungayenzeka mhlawumbe ngiye ekhaya ngingavotela izaphu, but umqondisi engangena nje ekhethweni ngizovotela yena. Alinelisathi triple C Chamisa jete jete, alisemdlalweni engingakwazi nokuthi lizowina nini. Alingeke ngiyabheja akula Chamisa ongawina noma engawina, but izama izoyala. So akula lutho vele lilwenzayo kona ngapha ku-triple C. Pumani ku-triple C lo wamatobhe lawo.
Salibonani kuthi-7 njani? Hayi mina bengine ngegama lenkosi kwalotholubi uphawulayo nje ukuthi hayi bantu, ngiyakuzwa konke lokhu siyakhuluma, siyakubamba lapha, sibambe lapha, sibambe lapha, but injongo esilayo sikhulumeni ukuthi bantu ake sikhipheni izano kuqala. Singakhiphi izano kuqala kutho ukuthi ngiyathemba ukuthi into yonke ezingabe izama ukuyilungisa izayilunga. Izano iye sivime into yonke esifuna ukuthi siyilungise. Izano
labona linjani? Labona ukuba sikhuluma sisemazweni abanye, amazwe nalo lapho bakhona labantu, ilizwe labo lapho abahlezi khona balivotela bazowinela. Sibe siyavirivaya yithi emazweni abazivotelayo, lathi asambeni sevota ezweni lakithi, sizivotele sonke nini, kungabe loyodosa laphandle. Lokho sithi abantu kabayivota, akuye vota, akuyezeso ikhothe phandle, sambe nini siyevota sonke ni sizilingisele thina. Abona, kuyavota bani, ivotela bani, ivotela wena, hamba uzivotela lawo. Hamba uzivotela lawo, uzilungisele lapho khona. Nxa uwini kwini, nxa uluzintuzile kodwa uvotile, kungcono.
Ngibingelele emsakazweni we-Studio 7, ngibonge nje leli thuba lokulithola ukuthi nami ngike ngiphonse itshe esivivaneni. Nami nje ngibe nezwi engiliphakela umphakathi wakithi njengesizwe okhulumayo ngudiliza Hlongwane, ngila eJohannesburg. Ngikhuluma maqondana nje nayo nezizalwane zeZimbabwe jikelele, bonke abasekhaya nje ngokwepolitiki. Ukuthi kanti kungani bengafundi abantu bakithi ukuthi ukuthanda ipolitiki ngokuya kumarali nokuya emibuthaneni bakubona kubalulekile okudlula ukuthi umuntu aziyele mathupha nje ayobhalisela ukuvota abe siyongena ebhokisini eyedwa avota faka ku-ex wakhe la athanda khona. Kungani bethanda ukuyaxokozela kumarali lapho kunemicimbi nokubona kuphela kuma-TV? Lokhu akubaletheli lutho ngoba ekugcineni bayabulawa, bayalimala, akuboshwa muntu, kuluza bona, kulimala bona. So imfuzo wokuya emaralini kahle kahle bakubona uyini? Kungani ipolitiki yakho nabengayifundi behlala minyaka yonke bagcwala kumarali kube neziphithiphithi, bathelwe ngama-tear gas, badutshulwe ngezinhlamvu, basasazele ngezinja, kodwa yilokho abakuthanda ukuya khona kakhulu. Kanti umahluko ekugcineni kabawuboni, abajwayele ukuthi umuntu ayobhalisela ukuvota athi nje mhla usuku lokuvota aye ebhokisini lakhe ayokhetha lokho akufunayo. Emaralini kwaba yini? Yilapho abacabanga ukuthi indlala phela khona yini ukuthi baholele ukudla njengenkukhu. Yilaba abacabanga khona ukuthi kuyophithizelwa nje baphiwe namadubu lawo nensaru lezo bese betholana emva kwalokho. Ake sikhule siyisizwe, sitshintshe ukwenza, sitshintshe umqondo, sitshintshe ukucabanga, sitshintshe ukunyathela. Oyohlala njalo nje ulinyazwa into eyodwa uwumuntu, kanti ukhube kanjani ngento eyodwa ungafundi ungumuntu. Ake siphaphame siyisizwe nje seZimbabwe sonke jikelele. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli nabasakazi be-Studio 7. Ngifela iqiniso lokukhulumayo ijabiwa egane khuluma seJohannesburg. Balaleli nani basakazi we-Studio 7, kunendaba kamakhuphe eyamanje eyokuthi engcono ama-opposition party abambane ukuze akhiphe izana. Yebo, siyayibona indaba kamamakhuphe mayisho kanjalo ukuthi ama-opposition babambane ukuze akhiphe izana. Kodwa kuzoba nemibuzo eyinye yokuthi kanti umamakhuphe eze exosha abe-MDC Alliance, ama-councillors e-MDC Alliance lawa abasepharlamente ebe-MDC Alliance, wayethi uyogcina kangangani ngani? Kodwa-ke leso oshoyo, lokho kusho umamakhuphe, kuyiqinisa elihle, kuyinto enhle mpela ukuthi makubanjwa nokukhiphe izanu, ngoba izanu ngempela iZimbabwe there are few abantu manje abafuna ukuthi izanu ingabe lonke ibambelele lapho esihlalweni, ngoba izanu ibisele iZimbabwe emuva. Singabantu beZimbabwe manje sigcwele amazwe wonke, sixoshwa kuwo wonke amazwe eZimbabwe. Zimbabwe wonke amazwe nje asixosha safunile Europe Asia Africa kona lana umakhelwane bethu basixosha wonke sikhulunywa nje Zimbabwe 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 ngendaba yezano singaphandle nje singaphandle ngendaba zezano ngempela ngabe kuthiwa na yebo lokho mama ukhuphe mangabe eqinisile kwenzeke kanjalo ukukhishwe le izano ngoba izano isincindezele ngempela isibulele ngempela ukuthi bona bashumayela ivangeli lokuthi hey bona bangabantu bokuthula kodwa ukuthula kwakhona thina asikuboni sikubona ukuncindezela nje okudlulile okusabisa okubuhlungu futhi ngempela akubanjwane impela ukukhishwe lezano elongo noma kuyiphi party engabuza abantu kodwa ngaphandle kwezano ngaphandle kwezano abantu bezibabhe abaningi bazovumelana nami ukuthi izano sesifed up ngayo mayisuke mayihambe asisayifuni noma ihamba ishone noma ingaze ihambe iyophela izano I don't think ukuthi kunomuntu ongayikhumbula ma izano ingaphuma lapha esihlalweni ngiyakutshela abantu bezibabhe ngiyakutshela bonke babuyele ekhaya bonke izizwe leliyo vuka ngenye indlela into ebambile lapho isikhonkwane esikhonkwane sabadakati yilo izano
salibonani basakazi lesitudio 7 labalaleli bonke sibo inkulumo kamama uThokozane Khuphi siphinde sisapote futhi ngenxa yokuthi liqiniso kakhulukazi omunye ofana lami ngisuke kudala ngisapoti MDC sahlanye ngisakhokhela ababushalirayo so kwamanje bengasakwazi ukuthi yiphi bandla okumele ngisapoti yiphi bandla okumele ngingasapoti ngenxa yokuthi bendihleli phansi ngizama ukuhluza ngidingisisa ukuthi kuvele khona nkwalo kumele ngilandeleliphi so ngenxa yokuthi bona masebestilo thina lathi sizagcina singasaqedisisi kodwa ukuhambana kwabo langokuhlangana kwabo kuyasenza ukuthi sibe lamandla okuthi sinqobe kumbe sikhuphe izani phifi siyabona
sabonani basakazi bakastudio 7 abalaleli mina igama lami nguhlanhla ngizalwa esigodini le ejini ya bengicela ukubonisa abantu bakithi ukuthi abafuna uChamisa ufuna ngabe bayamlandela le bavotela khona le bahlale khona thina simfuna uChamisa emathebeleni ngoba lokhe wangenazi kaze samuzwa ethinta into eyinkinga kithi vele ngoba senkingeni ekwesikhathi esibide kakhulu since 1980 akaze sayithola inkululeko akaze sakuthola ukuphumula akaze samuzwa yena ekukhampeneni kwakhe ethinta lokho so ngamanye amazwi kusho ukuthi abantu laba andaba bafuna ukuthi basifake enkingeni futhi so into ebengicela mina ukuthi abantu bakithi bakunazelele lokhu ukuthi bangasidonseli amanzi besingenisele amanzi endlini sivele siphakathi kwenkinga yethu ngizela kusibangilizwe kusibangilizwe lo thunyiwe abantu bakithi kumele bekunazelele lokhu ukuthi usibangilizwe uthunyiwe thunyiwe usibangilizwe kuzophazamisa inhlelo zabantu emathebeleleni ngoba sebebona ukuthi babona ukuthi isimo asikho sihle sebeqala ukuvuka manje abantu emaqandeni so kuthunyiwe usibangilizwe ukuthi azophazamisa usibangilizwe na kumele bemnanzelele ngoba unkomo wazama la wazama khona wahluleka naye ngoba wayesefuna ukuhlukubusa ilizwe amazwe amabili ukuba ngabe wamele umathebelele nje akhe ngabe kungcono naye usibangilizwe manje sefuna ukusidonsela inkinga futhi so abantu kumele benanzelele beze umuntu bayikhuluma ukuthi umuntu lo inhloso yakhe yini uma yithi ufuna ukumela abantu njengomqondisi umqondisi uyabeka mpela kucace ukuthi kumele kwenzakaleni emathebeleleni kumele kukhululwe abantu emathebeleleni abantu bethole inkululeko sesisazalwayo thina ngikhuluma njengami ngaze ngaba sengizengaka so azange ngakuthola ukuphumula azange ngayithola inkululeko kodwa bengibona baye besidla kamnandi thina sihlupheka so kumele sizame ukuthi silungiselele emathebeleleni nje singafuni ukuthi siyedonse chamisa sithi bazosilungisela ngeke balunge labo Chamisa ngeke beze belunge impela abantu kumele sinanzelele ukuthi sifunane emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi uChamisa ngakhona ukuthi asilungisele ngoba ngaze ngimuze ithinta into eyinkinga kithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 elimelika lithi umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wayecabanga ukuthi uzangena kwele Ukraine santando ngesiphangiphangi engazi ukuthi izizalwane zalelo lizwe zizimisele ukuzivikela lokuvikela ilizwe lazo. Ngeviki edluleyo umongameli Joe Biden esethula amazwi akhe omumo wesizwe i-State of the Nation Address wathi ukuhlasela ele Ukraine ukwenziwa ngele Russia kwamanyanisa amazwe amaningi awomhlaba. Kunje ele Russia selibhomba indawana zonke kungakhathalekile lokuthi kuhlala abantu makhaza kumbe amabutho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiphathamandla sebandla lezanu PF sithi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hatshi ngenye inkokheli. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.